Chrissy okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini yikuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapha kade ngiyekhuluma khona la ma-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengisiqedile ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zeZANU PF ezilombala weZANU PF phose sifika 7 kanye leka candidate wabo weZANU PF uSpencer Juma. Now bathe bembona mphuma ngale bayenza ngani movie styler basuka lapha kade bepake khona imota zonke wabika bafika bamblocka bathi bemblockile basebeqalisa ke ukukhipha ama posters awe candidate yethu ngoba kade sebengigombolozela imota zonke zingu 8. Mina ngasihlalela phakathi emoteni azange ke ngiyehlela abantu akade ngilabo i-team yami kade ngihamba layo bafike bakhipha ama posters ethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukuchaya imota ngezibhakera. Kodwa ke kusuke kuthi ukuthi kulomunye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekela abakwenzayo basebesuka ke sebe driver besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. So ke bathe sebehambile sibalandelile ngemva lathi sahamba siyafika evumba asababonanga sike evumba. Ngithe sengifikile evumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuka ebhoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama posters basuka abantu bonke ebhoreni sebesiza lapha kade sikhona khona sicine sesiaddressa umhlangano. Ngingakaqedi ukuaddressa mbona imota njalo ezezanu ezilichumi lanhlano sesifika lapha kade ngiaddressa khona. So ke phangesi nasangena emoteni sesesingena emoteni sesiphuma basilandela kodwa basilandelanga umango omude sibone sebecathile. Yikho ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hayi kule constituency lokulaleka akusalaleki saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo kusiyafika wona umnyaka ozayo ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kwegogwekhabu uni constituency. Ngabantu ngoba imota leze kade sikhona ezezanu besitshengisa ukuthi ngezama provinces wonke labami abemathinothi ontanga bezanu PF imota yabo ibikhona. Ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcine bebatshela ukuthi hayi lo ngumfokasibanda siyamazi lingasamhlukuluzi. But okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo. Ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hayi lapha lokufa kungenzakahle. So ke mbonangani umnyaka ozayo awusoze kube ngendlela nxa kuya kuba ngendlela enjengaleyi mbonangani kuya kuba kubi kakhulu awusoze kube le politics emnandi. So ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama-observers sikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku-ground. So ke yikho okwenzakalayo.